umhlaba jikelele unanza amalanga ayisikhombisa asukela mhla ka 12 Lwezi kusiya mhla ka 18 awe World Antibiotic Awareness lapho ikhansile yedolobho lakobulawayo imanyene logada lwezempila kahle abahlale phansi bazidla ingqondo ukuba lolu dubo lwamaphilisi angasayenelisisi ukusebenza emzimbeni bangaluqeda kanjani. Umsekeli kamqondisi wezempila kahle ekhansilini yedolobho lakobulawayo udokotela Khulamuzi Nyathi uchaze ukuba lolu dubo luhlasele ilizwe jikelele njalo bananzelele ukuba asekhona amaphilisi angasasebenziyo emzimbeni.
Sekunanzelele ukuthi kulamaphilisi amanye angasasebenziyo ngenxa yokuthi izinanakazane zanamabhakteriya aseyiguqukile abayilani umhlobo esithi kuthiwa u-resistant. Kusiya ngomkhuhlane ngomkhuhlane siyathola ukuthi izinanakazane ezivangele imikhuhlane etshiyeneyo sezivangele ezitshiyeneyo zokuba resistant emaphilisini lawo esilawo. Ungakhangela kathesi besinomkhuhlane nalo siwubiza ngokuthi ngecholera owesihudo amaphilisi ebesivame kuwasebenzisa lawo abo okuthiwa ngo-doxycycline almost 80% ezinanakazana azisabulawa ngamaphilisi esiwajayeleyo.
Udokotela Nyathi uqhubekele phambili ethi udubo lokungasebenzi kwemithi bakubone ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane wesihudo abantu bengasasili ngesikhathi kulandela ukuphiwa imithi esezweni yokwelapha isihudo.
Lokhu kuludubo ngoba siyabe sile esithi ngama-guidelines imithetho kumbe ngathi indlela esiyabe sicetshiswe ukuthi selaphe ngayo abantu. Nxa kuyukuthi silandela leyo mthetho bese sibona abantu bengasasili ngesikhathi esiyiso esicabangelayo kuyasuka kusihluphe ngoba kuyabe sokusihlo ukuthi sokufanele sithenge eminye imithi edulayo ngaphandle kwelizwe ukuze sivame ukuthi selaphe abantu laba abakhona khona lapha. Then into le engingatshela ngokuthi nxa umuntu evele elemkhuhlane ephiwe i-treatment or bephiwe imithi ethize kufuze anathe imithi leyana aze ayigqide.
Udokotela Portia Manangazira ongumqondisi wezokuvikelwa kwemikhuhlane ezweni kugatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana ongumgcini sihlalo njalo wequla labodokotela ababona ngezi-antimicrobial resistance ezweni ukhuthaze amavinkili athengisa imithi ukuba angathengiseli izigulane imithi mahlayana anjengama-antibiotics.
Could have a quote. We can actually get over that problem. Kumele vele ukuthi abantu abalapha ama nurses, ama doctors, ama pharmacists, venga dispense ama antibiotics just like the way they are doing currently.
EZimbabwe imikhuhlane ethile yemacansini ayiselapheki kuhlanganisa lophepha. Ngomnyaka ka-2015 inhlanganiso yamazwe omhlaba kwezempilakahle i-WHO yaphawula ukuba udubo lwe-antimicrobial resistance ludubo lamazwe omhlaba njalo uhulumende weZimbabwe uphakathi kokukhankasela ukucwayisa uzulu ngodubo lolu langokuthi lungayenqatshelwa kanjani ezweni. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.